Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlazi mashumi mavili lambili kunhlangula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
siyasijabulisa ukuthi okwamanje labo sebekubonile esasikutsho ukuthi uhulumende okhona akalamehluko lohulumende kamgabe.
Uhulumende weZimbabwe uchothozwa nguhulumende weMelika kanye lenhlanganiswe International Labour Organization ngokuqhubeka esephula amalungelo ezisebenzi.
Ngaphandle kokuthi mhlawumbe athembise imali kulezi zisebenzi zakhe, athi imali engaka, yikho kungavimbela ukuthi batoyitoye. Kodwa laba abanye-ke abangaholiswa nguhulumende, ababulaya ibhodi, ababulaya ukuthwala nzima i-transport lokudla.
Ziya zisanda izisebenzi zikahulumende ezithi zizakhalala umsebenzi phezu kweholo ngeviki ezayo. Obe ngumeli wemangwe edalele parlamente njalo elilunga leZANU-PF umnumzana obedingwa Mguni ungcwatshiwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elemelika selichotoze uhulumende weZimbabwe ngokuqhubeka ehlukuluza inkokheli yezisebenzi njalo linsolo igcizelelwe inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization i-ILO emhlanganweni wayo omkhulu ophele namuhla eGeneva. Embikweni obuqondane lokufikisa kwenhlanganiso ye-ILO iminyaka elikhulu yasungulwayo, uMabhalane obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Mike Pompeo uthe eleMelika likhathazeke kakhulu ngokuhlukuluzwa kwenkokheli yezisebenzi nguhulumende weZANU-PF esebenzisa amasotsha lamapholisa. Umbiko kaPompeo lo uza ngesikhathi umkhokheli wenhlanganiso ekhankasela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Atuz, umnumzana Obed Masaraure evalelwe estokisini ngemva kokubotshwa izolo. UMasaraure wetheswa icala lokwehluleka ukuhlonipha imigoqo ayifakelwa inkantolo kolunye udaba olulogelu phambi kwenkundla. Umiso yemthethwandaba namuhla udaba lwakhe lwadluliselwa phambili ngoba amaphepha akhe abikwa ebengabonakali. UMasaraure uzaqhubeka esestokisini njalo uzabuyela emthethwandaba ngomvulo. Udaba lokwephulwa kwamalungelo ezisebenzi nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa luhlafunwe kabanzi emhlanganweni we-ILO eGeneva kwele Switzerland. Umhlangano lo ungenwe iziphathamandla zamazwe atshiyeneyo ezigoqela ezikahulumende weZimbabwe kanye lenhlanganiso emela isebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Uhulumende weZimbabwe usoliwe kulomhlangano ngemva kokwalela inhlanganiso ye-ILO ukuthi ithumele iqula layo ukuyahlaziya indaba zamalungelo ezisebenzi eZimbabwe. Sixoxele omunye wabaphatheke emhlanganweni lo njalo engunobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi eMelika phezu kokwephulwa kwamalungelo ezisebenzi.
Ngemva kobudlwangudlwangu obenzakalayo obagenqula-ke umbuso kamgabe kulandela ama-election angazange enziwe ngendlela enhle, sibone abangaphandle kwamazwe bengani nje bayavumelana lo hulumende okhona. Sabacebisa ukuthi akutshintshanga lutho phakathi kwelizwe. kuyasijabulisa ukuthi okwamanje labo sebekubonile esasikutsho ukuthi uhulumende okhona akalamehluko lohulumende kamgabe nxa sokufika kundaba zokubamba laba abakhokhela inhlanganiso ezinjenge zama trade unions kumbe ezinye nje inhlanganiso ezingasebenzile lohulumende. Bevele sibatshela sibachasisela ukuthi siphakathi kwenkinga nxa sebekubonile labo njengoba abantu nje babotshwa suku zonke. Sibone abantu bebulawa ngemva kwama-election, sibone inkokheli ze-ZCTU zibotshwa ngo-October umnyaka odlulileyo, sabona abantu bebulawa ngo-January. Kusobala ke ukuthi ke nguhulumende ongananziyo ilungelo labantu.
Udaba lokuhlukuluzwa kwezisebenzi zeZimbabwe lokungalandelwa kwemithetho ephathelane lezisebenzi ngohulumende weZimbabwe luphathwe njani khona ngapho eGeneva?
IZimbabwe ke ngelinye lamazwe amiswe phambi kweCommission of Application of Standards, singathi ikomiti ekhangela amazwe angananzi ilungelo lezisebenzi. Itholakale ke iZimbabwe kuyikuthi iyehlulekile ke ukunanza ama conventions eyawavumayo, yawasayinela yathi izawalandela. Ama conventions avumela ke izisebenzi ukuthi zibuthane, zenza ama processions, zenza ama petitions. Njalo uhulumende weZimbabwe ke wayethembisile iminyaka edlulileyo ukuthi uza guqula ke imithetho enjengabo phosa, uza reforma ke kumbe guqule imithetho enjengama labor act, eleminye nje imithetho ebamba uzulu nzima. Kwabonakala ke ukuthi iminyaka sidlule yabamunengi ke uhulumende weZimbabwe engakwenzanga lokho. So i-committee ke yasithi iZimbabwe kayivume phela ukuthi kuthunyelwe i-high level mission ibuye izokhangela ukuthi ukuyini okungabe kuhlupha ukuba iZimbabwe ingalandeli phela imithetho. Okusimangalisileyo ukuthi nje iZimbabwe iyalile phambi komhlaba ithi kayivumeli ukuthi kube le mishini engabuya eZimbabwe. Kuyayangisa kwabaningi ukuthi ilizwe liyale ukuncediswa. Lifihlani nxa iZimbabwe isithi iyenza izinto ngomthetho ngendlela ebukekayo, iyesabane ukuthi kube le mishini ke engavakatshela eZimbabwe.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele weZCTU sixoxela eseGeneva kwele Switzerland. Ziya zisanda izisebenzi zikahulumende lezenhlangothi ezizimeleyo ezithi zizaqalala umsebenzi kuqala nje ngomvulo, zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukuziphilisa ngenxa yokudilika komnotho okuqhubekayo. Zithi njalo kumele zihlawulwe ngedola leMelika. Izisebenzi lezi zigoqela odokotela, abongi, ababalisi kanye labasebenza emabhanga. Ukuhlaziya loludaba sixhume isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Into yokuqala evele iyinkinga kakhulu i-currency lokho imali yeZimbabwe lesithi RTGS dollar. Ngendlela ephelelwa ngakhona ngamandla kuyenza vele ingasizi lutho ebantwini, ayisathengi lutho, yikho phela kusiya izinto zikhwela zikhwela zisiya phezulu. Okwesibili kuyashoda i-foreign currency eyiyo edingakalayo ukuthi amabhizinisi balethe izinto ngendlela ethangisayo ezakwenza ukuthi futhi kusebenzeke. Okwesithathu uhulumende kakaphunguli ngendlela efaneleyo iy'ndleko zakhe. Lokho emkhulu kakhulu uhulumende, imali eningi kuphelela kuhulumende phezulu khona leyo. Okwesine i-corruption, kube sokusithi okucinayo yokulungisa ezepolitiki ukuthi labo baletha imali bezohlanyela elizweni babe lethemba lokuthi imithetho ihlonishwa ukuthi njalo lamalungelo abantu labo balethe imali azahlonishwa. Ngazo nalezo zinto zingalungiswanga, hayi akuzukuya ndawo kuzaphilela emoyeni, kodwa konke kuyeneliseke ukuthi kulungiseke nxa bethanda ukukulungisa. Ukukhulumisana nabanye kulungiswe kuyeneliseka, ukulwa lobugebengu kuyeneliseka, ukususa ibhondi liphele nya eZimbabwe kuyeneliseka. Akula sizathu-ke sokuthi abantu bahlupheke behlutshwa izinto uhulumente angavuke ezisusile zonke.
Akhona yini amasalamusi angenziwa nguhulumende ukwenqabela ukukhalala umsebenzi lokho okuzayo?
Akula manyathelo angathatha angavimbela lokho. Nxa kungenzekanga kuleli viki elizayo kuzakwenzeka kwelinye elilandelayo, kwelinye elilandelayo, ngokuba isimo siya sisiba sibi kakhulu ukuthi akulandlela yokuthi abantu beZimbabwe bangokuvuma khona lokho. Laye uhulumende ngilethe mbuya mangalo ukuthi kungani abantu belokhu besiya emsebenzini, kungani abantu belokhu bengakhalali imisebenzi, kungani abantu bengagcwalanga imigwaqo kumbe bengahlalanga ekhaya. Uyamangala ukuthi kanti benze njani kukhona lokho. Akumangaliseke uhulumende nxa ngabe abantu sebesibona siyakhalela imisebenzi asisayo ngokuba vele kulindele khona lokho. Angiboni ukuthi ulento angayenza phakathi kwalamalanga kusiyafika kuleli yaviki ngaphandle kokuthi mhlawumbe athembise imali kulezi zisebenzi zakhe athi imali engaka, yikho kungavimbela ukuthi batoyitoye. Kodwa laba abanye-ke abangaholiswa nguhulumende ababulala ibhondi, ababulala ukuthwala nzima i-transport lokudla, bazamena bazakhalala imisebenzi. Ngakho-ke angiboni ukuthi uhulumende angakuvimbela lokho. Isikhathi sakhona siyaphela kakhulu.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association. Obe ngumeli wemangwe edalele parlamente njalo elilunga leZANU-PF umnumzana obedingwa Mguni, yena obhubhe ngemva kokukhwehlela kabuhlungu eseparlamente ngolwesibili, ubekiwe emzini wakhe emacingwane ePlumtree namuhla. Umguni ubikwa ebelomkhuhlane wechukela njalo ugijinyiselwe esibhedlela eHarare ngolwesibili ekhwehlela kakubi wahle watshona. Umguni utshiye abantwana abathathu lonkosikazi. Umguni uchazwe ngabantu abaningi abagoqela abeMDC njengomuntu obezithobile engelabandlululo. Amazwe omhlaba ananze ilanga leziphepheli ele World Refugees Day kuliviki ele South Africa libhekane lomthwalo wabedlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye abaphikisana lokulahlwa kwezicelo zabo zokuphephela kulelo lizwe. Iningi labo lingabe Zimbabwe. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ekhuluma ngesimo seziphephele kuphela komnyaka odluleyo ka-2018, wasaphethe isikhundla somqondisi wogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Thulani Mavuso uthe lolu gatsha luthole izicelo zokuphephela eziningi kakhulu kulalokhu obekhangelelwe. Kuleli nane abedlula isilinganiso songamachumi ayisiyagalolunye ekhulwini 90% bayincitshwa imvumo yokuphephela. Yibo labo asebefike izinkulungwane ezilikhulu lengxenye bephikisana lokuncitshwa kwabo imvumo yokuphephela.
The problems that happen that particularly in the region and obvious beyond the SADC region, there's been obvious
uhlupho lwezokuphephela kuleli lubangelwa yikuthi kulabantu abavela ndawo zonke abafika la bezodinga amadlelo aluhlaza bese becabanga ukwenza lokhu ngokuzithi bayiziphepheli ukuze bathole incwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni.
Umavuso uthi umsebenzi ubadalela indleko enkulu kakhulu. Lolu gatsha seluze lwacela abohlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe-United Nations Human Rights Council ukuthi bancedise ukuqeda umsebenzi wokukhangela izicelo lezi. Ngomnyaka ka-2008 bebesedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili abebedinga ukuphephela kwela South Africa. Iningi labo kwakungabeZimbabwe ababebalekele udlakela lwezombusazwe. ngomnyaka ophelileyo bebedlula inkulungwane ezingamachumi amabili abafike bevele emazweni atshiyeneyo ezwekazi leAfrika. Kodwa ke siphathamandla sebandla leDemocratic Alliance umnumzana Hanif Hussein uthi yonke ingxabangxoza esehlelweni lweziphepheli ibangelwa yilo ugatsha lweendaba zasekhaya.
I think the entire refugee and asylum system is failing in South Africa.
Ukwehluleka umsebenzi lenkohlakalo yezisebenzi zogatsha lwendawo zasekhaya sekwenze uhlelo lweziphepheli lwehluleke. Lokhu sekubangele ukuthi izinkulungwane zeziphepheli zingasayi ukuyadinga loba ukuyavuselela incwadi zokuphephela.
Are walking around in the country undocumented.
Umqinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabena uthi usizi ukuthi basasebaneye ngabeZimbabwe abalokhu besiza kwele South Africa bezodinga amadlelo aluhlaza kodwa abagcina bezithola sekufanele bathole incwadi zokuphephela.
Babuya lapha bezodinga indlela zokuthi baziphilise nxa befika lapha eNingizimu Afrika bese beyadinga izincwadi zokuthi zibavumele bahlale okusemthethweni. Kutholakala ukuthi lezo zincwadi azikho ama work permit bese behamba ke besiya ke lapho okuthathwa khona izincwadi zeziphepheli ezingama asylum document besebenzise njengama permit ukuthi bathole imisebenzi.
Kanti ugcinihlalo webandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa wele South Africa umnumzana Trustin Dlovu uthi zinenge inhlupho ezihlangana leziphepheli kwele South Africa.
Uthola ukuthi banabantwana abantwana abakwazi ukuthola usizo kahle ezikolweni ezibhedlela esikhathini esiningi uma baya kulezo zikhungo kulezo ndawo lezo batshela ukuthi hayi asikwazi ukunisiza ngoba ningaphathanga imfanelo incwadi zakhona.
Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Banda ukuthi uhlupho lwezokuphephela kwele South Africa alubangelwa ikuswelakala kwemithetho.
Sethola ukuthi uhulumeni angaba nemithetho eqondileyo kodwa umkhando wezangaphakathi nalo umafeza iyahluleka kahlehle ukuthi isebenze nabantu ngendlela efaneleyo ngoba bona laba abantu okufuneka bayosizwa ngumkhandlo wezangaphakathi bayesaba nokuya kulo umkhandlo ngoba indlela abaphathwa ngayo nama befika lapho iyabahlukumeza. So abantu bokuza bahlukumezekile kakhulu.
Nyakenye ikomishini ezamalungelo kwele South Africa yathola ukuthi uhlupho olukhulu ukuthi kuthatha isikhathi eside abafuna ukuphephela laba bengakatholi impendulo yezicelo zabo. Banenga bathi ele South Africa ngelinye lamazwe amalutshwana alemithetho emihle kakhulu kwezokuphephela. Uhulumende uphakathi okwethula eminye imithetho yokungena nokuphuma elizweni. Lokhu kuza kwenza inhlelo esifana lolweziphephele lusebenze ngcono. Ubuningi babazodinga ukuphephela kwele South Africa sekudale uhlupho lodlakela lwezenophobia. Izalwane zakwele South Africa zethesa abokuza laba umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Mhlapo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
kweze maphandleni namuhla izakhamizi zeGwanda South kazisemukele imali yeZimbabwe nxa zithengisa izifuyo zazo ngoba zisithi kayisathengi lutho. Izakhamizi lezi sezithatha inhlawulo ngemali yeMelika leSouth Africa kuphela. Kubika u-Apeti Ncube.
Laloba umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ephethe sithi imali yakuleli lamandla lapho kugathaniswa nerand lakwele South Africa izakhamizi emaphandleni aseyamukela imali yakuleli lapho zithengisa izifuyo ezivalisa inkomo kanye lembuzi. Embuthanweni wokuthengisa izifuyo okutsho kuviki edlulileyo eshowa yethakaliyawa izakhamizi besala kwamukela imali yakuleli ngoba zisithi ayisathengi zifuna irand laseSouth Africa kumbe idola laseMelika. Umnumzana Jairos Maupulo ngukhansila wethakaliyawa uthi ukubhidlika komnotho wakuleli sekudale ukuthi iningi lezakhamizi lithengise izifuyo ngemali yaphetsheya.
Bondi njengoba ibhondi liyawa bali uyisa daily siyazama ukuthi sidinge i-foreign currency amarandi amapula iyusa.
Umnumzana Kefia Spando osuke esigabeni semsendami uthi abezitolo sebedulisa impahla kakhulu lapho uthenga ngemali yakuleli kuthi intengo iyabi phansi ngemali yaphetsheya okudala ukuthi labo bathengise izifuyo ngemali yakwamanye amazwe.
Impahla bathi bazifuna ngamarandi, manje thina sila marandi ngoba imali esisebenzisayo ngamabhondi. Senziswa amabhondi, siwa amarandi. Uma uthi ufuna ngebhondi bakutshela imali ephezulu. Ozabe kutshela ukuthi i-10 kg ye-rice $90 kodwa ngerandi bathi 120. Price yangikhona ngani iyalingana imali yangikhona ngani kungcono.
Unkosikazi Lois Ndlovu, isakhamuzi eThakaliyawa, uthi kungani ukuhle kwezulu sekudala ukutshabalala kwamadlelo njalo bathengisa inkomo belenjongo yokuthenga isikuba kodwa intengo yenkomo iphansi kakhulu.
Ukuthi kwanise kuqeda uduko lonke lento esikhandane lapho ufide isikuba sikhona sigcwele ukudla kukhona kodwa akuthengeki ngenxa yentengo yenkomo abasithengela ngayo.
Umnumzana Praise Moyo Patani uthenga inkomo ethengisa.
Ungahamba ekobulawayo laphana kuya khona inkomo izifuyo zabo kuningi imbuzi lenkomo lesi ama-abatos wonke esiyube sibathengiselayo bathenga ngekho cash uthi ubhadele ubhadala only 200 bond. Nxa imagine umuntu ebuya le-rand ulithethe ngaphi ngoba ngale kuthengiswa nge-bond.
Abogatsha lwezokulima bekhangela kakhulu izifuyo sebekhuthaze izakhamizi kulesi sabelo ukuthi zithengise ezinye inkomo ngoba zilakho ukubulawa indlala. Bathi besabela ukuthi inkomo ezifika phose iy'nkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 zilakho ukucuba lo nyaka. Kusenjalo kolunye udaba, bajikelana inyoka ephilayo ekliniki esilibe kulandela ukuchithwa kwenyoka kwenye indlu yabongikazi. Umongikazi uQueen Mpofu uthi abaprofetha bathi bakhipha inyoka endlini yakhe balamanga luhlaza tshoko njalo bajonge ukungcolisa igama lakhe.
Lokunye komntana omnawo omfumbu watsho bathi mamdala lana umuntu uphethe inyoka namanje baphuma la inyoka. Inyoka lena ngayi layilandelisisa inxa lazadinga lamazinyo kwakungeke ayingeke ihambe uma ngomude siyafika laphana. Bathi wena ngohlala endlilani ukhode stree ngathi ye. Bathi sowabulala inyoka eziyi-2 ngathi ye. Abele information yonke ngani okubuhlungu ukuthi ibizalami lingelile.
Sixhumane lo mprofethi uMehluli Moyo yena othe kanjisuye umprofethi weze njalo lesiphiwo sokulisana lobuthakathi.
So lathi le inyoka elisithathu yaphuma khona lapha endlini kanye nalonesi kodwa kulagamela aphuma ukuthi unesilunge yakhe le nyoka. Lokhu yikho osokumangalisa ukuthi kwesinye isikhathi sesisizwa abantu bethi hey lo mprofethi inyoka wabuya layo kumbe kanjani. Hhayi andawo ngendawo yokufika izinyoka, mina umsebenzi wami ngokukhipha into ezihlupha abantu lanxa bazithole kuyini ekuhlupha zakhipha lokhu mazisafisa ukuthi iklinika leyo ihlale kahle abasize sikhiphe bonkontokoloji abakhona abahluphayo.
Ikliniki esilibe yavalwa kumaviki amabili adlulileyo omongi bekhala ngokuthi ababukhothi ubuthongo ngoba bedlwengulwa ngontokoloji siphinde yavulwa njalo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube. Siyabonga tshale zansi singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande weStudio 7.
Lingalitshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mayor wedolobho leVictoria Falls, umnumzana Somvelo Dlamini.
Ya amagetsi ayahamba now and then of which into le ngibona ngani kuyasi-affecta thina njenge-tourist town. Into eziningi zenzakala online ama-bookings, so kungacishwa ama-gates kuya-affecta ama-operations ama-tour operators especially ababhukayo nanani. So hhayi kuyasi-affecta kakhulu ba. Njalo thina njenge-municipality kungacishwa ama-gates ama-pumps ethu asayenelisi ukuthi epampa manje. So kuse affecta kakhulu.
Manje akula mizamo eliyenzayo na ukukhulumisana lohulumende ukuthi njengedolobho elilethela ilizwe imali ngetourism ali angayavali kakhulu amanzi lamagetsi.
Ya imizamo ikhona ezakalayo. Sizama ukuthi sibayengeze sizwe ukuthi bangasiphathisa njani ngodubo lolo. Njalo lathi siyazama njengeminisipalithi asozisikhalo nje sihlezi. Sifuna ukudinga nje sibona ngani kungaba ngama-short term solutions. Sisaphethiwa iy'ndlela zokudinga i-long term solutions. I-issue like going green, ukufaka ama-solar powered pumps, I think ngasincedisa ukuthini sikwanise ukwenelisa ukuthi sinike abantu amanzi lapho abafuna khona ngesikhathi abafuna.
Ye, manje ungathini ngokuphanjaniswa ngakhonoko esikhulume ngakho ukuvalwa kwamanzi lokuchithwa kwamagetsi? Bakhona yini abavela kwamanye amazwe asebeyehluleke ukuthi babuye, kumbe abanye abasuke masinya bebalekela khona?
Hayi, lapho bengakezwa bengakezwa lokho kufuna abe-tourism beziphendulela direct. Mina ikakhulu ngigxila ku-service delivery, u-local governance.
Manje idolobho le-Victoria Falls siyabona ukubana ngelinye elikhulayo nxa sikhangele inani labantu. Lizaqhela lisiya ngapi leli dolobho kwelizayo, kumbe nje kwathesi nxa sikhangela ukuthi bakhona ababefuna ukwakha?
Ye, idolobho le-Falls ngingathi khona umhlabathi wethu umbusumlutshwana kakhulu, kodwa inani labantu lokho liqhela lisiya lisanda, kodwa wona umhlabathi awuqheli. Ungakhangela ngentshonalanga yedolobho kule national park, uye ngezansi kwangkhona ngathi south kule i-forest commission, ubusubuya to the north i-boundary, i-border lo i-Zambia ne-Zimbabwe. So engingathi khona iland yethu inlutshwana kakhulu ukuthi ayisayenelisi ukuthi sikwanise ukuthi sinike wonke umuntu indawo zokuhlala. But kungenani imizamo ikhona ukuthi sikhulumisane lohulumende, central government, si-aplayele ezinye izindawo esibona ngani ziseduze, ukwenzela ukuthi sienelise ukuthi lathi siphungule i-waiting list yethu. So lokho sizakwenza, sizasebenza katalala sisebenzisana lohulumende enanye bengasiphathisa.
Lo-ke bekungumeya wedolobho le-Victoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Siyabonga Chris, singene kwezemidlalo. Lanxa iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-Egypt nge-1-0 emdlalweni we-Africa Cup of Nations izolo, abanye bathi leli qembu lisalalo ithuba lokudlulela phambili. Kodwa okwethusayo ukuthi iqembu le-Uganda lona elizadlala leZimbabwe ngeviki ezayo linqobele DRC nge-2-0 namuhla. Sixoxele umsekeli weqembu leZimbabwe Warriors u-Ernest Goneso.
Iboyi zitshunile yatshi abona khona njengolokhuzeni uthiwa mani undodana usala. Usala was reduced just an ordinary lokhuzeni, ordinary player, ngoba initially bemakwe ngabantu abangu-2 but they realized ukuthi khona one guy ebekwanisa ukuthi khona amlokhuzi amumaki, and really yikho kutshintshe khona ilokhuzeni i-game plan e-Egypt khona abantu ukuthi khona usala was marked out. It forced Egypt ukuthi khona bezame ezinye indlela, but indlela zakhona lathi we equal to the time because you could play the ball around in a competence. Consider ukukhona abafana bethu izinto ezikhwameni phela sihlezi vela sibabhatalisha, but ngendlela abathume ngakhona abathumile sibili lokhana othi Egypt ngendlela ababhadalwa ngayo nemali ekhona ngale. I mean I was impressed mina personally.
Kodwa singathi iZimbabwe isalethuba yini nxa sikhangela ukubana iUganda yiyo esihlezi esiqongweni namuhla ngemva kokunqoba iDRC ilandelwa iEgypt echaye iZimbabwe izolo?
No, ithuba likhona. If Uganda did it with DRC, what can stop us that? What can I say? the group is still open. Uganda bengayicabangeli ukuthi khona inganqoba ilongwe leDRC yanti. Ngokufanayo mina ngingacabangeli ukuthi khona thina singanqotshwa yi-Egypt ye-10.
Ernest Goneso kwanele lilale.